bon, baqale besithi no ngivuka kwikhisimusi amafutha ayo esegcwele. Sababiza sathi hayi ikhisimusi sidlule amafutha kakagcwele. Bathi hayi silama ama-credit notes so sesibhadile amafutha agcwele. Right, ayabakhona nini angemva kwe-2 weeks belokhu betshintshe. Kathesi nje besibabizile nje besitshela ngokunye ongama-stories ongazwakaliki. Funa ukumbiza lo omutsha mhlawumbe ngasitshela iqiniso. Lizo omutsha lo governor sithi hawu kathi isithembiso sakho phela wawuthe wena. Yabe sokuminjani. So yike siza kuyenza kathesi. Then sifuna ukuthi kathesi singele sibonisise ukuthi kathi kakhulu kuyini imilo kwenzakalayo phakathi kwefuel.
Uhlupho lonalolo lwe-fuel le-electricity lukhathaza njani abantu ezigabeni zenu?
Abantu bayahawula. Kathesi nje ungifonela bese bekukuyuza uma ukudinga amafutha kathi hayi kule petrol idizel akula. Esukwini lezi ezidlule bekungathi ungabhodabhoda edrobheni ungathola nje lapha kathesi akusela. Abantu nje sibetshona beselayini and akula hope lokuthi yakuyani nona amagezi asakwazi besetshilezi nje basitshele ukuthi sebele 2 weeks kungela amagezi hhayi into zonke akulo kuhambayo sokuhhayi kathi sokuhhayi sokudlulisa amalawulo lok
manje le ndaweni ezinjengebhinga amadolobho amancane lawo balohlupho olufanayo yini
okusincedayo ngale ukuthi abantu balutshwana ngathi asila industry ning so nalayo siyabe siwabila ngathi aphose kwane kodwa kucitha kuloku kukhona lakho kucitha kuloku kukhona so ukuhlupheka kukhona lokhu vele ububi bakhona amagetsi engahamba la manzi akusela ngoba konke kanti kusebenza ngamagetsi so siyabe silodubo indiwo ezimbili la
ingabiza umphathi ntambo omutsha kuyini kahle kahle lifuna ukumbuza khona
sifuna besinike exactly iplan yabo ngoba abantu lawa lakuqeda lawa sisafuna umsebenzi veri sifuna ukuthi sizame ukudingisisa ukuthi kanti vele kuyini kahle kahle okwenzakala entendi zamafutha because uyabona ukuthi sesingathi sesikucabangele ukuthi hayi kukhanya kulabantu abadlayo la kahle kungaba lo dubo olungapheliye elizweni kungaba njani khonoko funa ukudingisisa ukuthi kanti vele umnikazi wamagaraji mbali kuhamba njani vele banikana njani izimali because akusakhani ureserve bank la ukhuluma okwakhe laba bantu laba ngathi bakwi-industry bakabakhuluma okwabo akula kuvumelana
sakhuluma lo mnumzana Joram Gomboko wathi uhulumende uthole i-50 million kuyabe uhamba njani kufika kube le ngxaki ngakhe
bakhuluma ngezikweleti ama-arrangements ama-credit arrangements izikweleti eziyabe zifungisa ukuthi hhayi wena bank akusibhadalela amafutha athize sizaphela some kind of assurance yokuthi hayi ungasinika imali yakho siza kubhadala manje amabhenki wafuna imali lama-suppliers efira afuna imali asela themba la madoda lawa akhuluma ngama-15 million ngoba sesikuzwekaningi khonoko but akula mehluko esibonayo kathi yona nxa imali sibhadele kungathatha 20 years siloku silayini anti uyabhadala namhla ifuel emini ngoba kathesi basitshele ukuthi veli ifuel ikhona ayisekho ekuma-storage tanks emasasa ngale so awusafanelanga ukuthi ube ngoba asofiele ukuthi izapompwa ivele feruka ngoba already iphakathi kwelizwe yikubhadala nje same khonapho sikhathi siyiphuma ifuel ingene ematankini
yela nxa sokulo mphathi ntambo omutsha libona ingani uhlupho lolu luzaba ngcono yini
aziboni ukuthi ungatshintsha abantu ozetshintsha abayi-10-20 mnambo ngoba as long as lizwe lingelamali i-government is buying fuel ngama-usa right thina isithengi sele ngapha ama-filling stations singama-bond not ama-bondlana awathengi ifuel sebeyangena futhi bedinga ama-usa la ukuthi bethenge ifuel futhi anti yabona ukuthi udivelopana ukhonapho as long as sithengi ifuel ngama-usa sithengisa ngama-bond sesiyathatha ama-bond singene ku-black market uyadinga ama-usa ona ku-black market la imali yakho layisatholakali so yi-challenge esilayo as long as into zethu zemali imanitary policy lokhu ilahlekile le fuel yabo ilahlekile.